sekukho visual council wobulawayo njengomuntu obonakala esesemusha I'm now over 35 ngilume kuyisigi ngomnyaka nje ophelileyo kuyabonisa ukuthi umhlangano wevalu case umhlangano oprogressive obonisa ukuthi kulekusasa ngoba abantu abasha bangenile esibili ababaningi lapha kobulawayo
ukhangele isikhathi sakobulawayo lapho abantu bathi umuzi wabo obulawayo emane sigugile waphela nya kuyini othemizulo ozakwenza
i-challenge esaba layo from around 2000 ukuhabeseleka amakhansilayo angelathando lobulawayo yinto kumele iqondise ngalolu khetho luka 2023 uyananzelela ukuthi izukuma-MP ibandla lezanu PF ecapify for example kulomuntu olekhapasithi ofanana noprofesa mtunamube oletha i-development ebantwini lokho kuyabonisa ukuthi izanu PF ifisa ukwakha ubulawayo ifisa ukumlungisa ubulawayo abuyele esimeni ayekiswa ngaphambilini
so kasesikuza ezanu ukhangele ukuqalisazi ukuthi ukhankasa
I mean, I'm so muntu okulist yokuthi zakhankasa ukuthi uvotele mina kodwa zakhankasela amanye amakhandidate ngoba mina ngingena e-proportional representation
ngapha ngithole ibandla lakho siyagabaza
ya hayi ibandla seli-ground already lesingalingayo i-nomination court liyabona nje into ezenzakalayo kuma-constituencies atshiyeneyo ama-youth empowerment programs ama-skills training ama-courses yinto esezethe izalu p f phambilini akho bantu esilinda ukuthi kube le-nomination court kodwa we've been on the ground for the past 3 or 4 months